i-research institution lay into abayikhulumayo yinto abayenzayo ngabomo futhi eyokuthi babe leqinisa lokuthi wona iZimbabwe kayivuki njalo kayisoze isuke ekuhluphekeni esibiko kathesi ngenxa yezijeziso esilazo ezifakwe yibo khona ngale ukuthi umnotho ubuthuthuke uvuke kule nto eziningi ezifunakala bona ngabe ziyenzakala and zonke lezi zinto mele zenzakale especially futhi kubo balance of payment lokwana esikukhuluma ngesingizi kusitsho ukubana ilizwe lenelisa ukubana lithole izimali ezokuthi kuthuthukise inhlelo ezikhona ezizayenza ubana into zihambe kahle ayikho kwela kithi eZimbabwe bayivalile sesizame konke siyakwazi sonke ubana uprofessor Mthuli ukubuya kwakhe uzamile ukuba lobudlelwano labo bonke laba bantu abadila ngendaba ezinjalo zemali o-IMF o-World Bank wazama lokuthi kona aplawule izikweletu besikizo konke lokona kuthengisela ubana ngabantu asebe-reformed kodwa bona kulokuthi basamukele balokhu bekwenza kube nzima kakhulu kube buthundu ukuthi siphine kulokhu esiyikokhona
siyabona njalo bayakhuluma ukuthi bathi ibutho lokho ligcilile abayitshanga ekhaleninje
ngabe sibutho lokho ligcilile babe sitshoni ngoba ibutho asisaliboni libuyelile emabharakini alo babuya kuphela ngesikhathi esena ngoNovemba bekhuluma ade bekukhuluma kodwa ngemva kwalokho asibaboni phela izinxa uhamba qala sakhe sibabona izinla kuma-roadblocks abasekho.